into enzakalayo isimanga kuqala isama stray animals ababiza bathi ngama stray animals abekhangelwa yicouncil irural lokuze district council bahlale lazo inkomo leziyana zidingiswe for 3 months nxa kuphela i3 months baza advertiser ephepheni bathi ukuthi ngelanga elingaka inkomo leziyana zizathengiswa abantu labo bebekwazi ukuthi hayi kulamadonki angaka endaweni enje kule nkomo ezingaka lembuzi ezingaka labadingayo kade bebhoda bekhangela ngoba kuyabe ku-advertiser ephepheni okunye ihope ade silayo ukuthi imali leyi nxa ithethwe yicouncil iyasuka iphenduke futhi izoplawa bhek ihlanyelwe kutsha futhi sincedise kuthuthukiseni isigaba kodwa kwakhathesi amapholisa asethethe over okungekho emthethweni mina ngimemba ephalamenti asizange sike sibone noma i-government gazette eyagazette ukuthi amapholisa aphenduke o-auctioneer bathengise inkomo bayenze yonke into bagcine le mali ngoba imali yibo abayigcinayo akuzake kwenzakala kula mthetho onjalo eZimbabwe bayakwenza njalo lamaseli abo abawenzayo aba-advertise bathumela ama-neighborhood ayetshela umuntu olenkomo ukuthi kusasa ubuye abayingeje oyinkludo okhansila kuyona lelo daba lwama-stray animals lapho esesilohlupho khona ukuthi kathi sokusenzakalani sokuyi-fundraising yamapholisa yini ngenkomo zethu
njengomeli wesigaba nxa ukhulumisana lawo amapholisa athini
amapholisa ngizamile ukukhuluma labo ngaze ngacina ngikhuluma ngifonelana lo DA u-district administrator weinsiza wathi kuyamangalisa ukuthi nxa lokhe belokhu zabethengisa bengayimvovu abantu bekhansilini njalo amapholisa kala power ukuthi athengise inkomo bona kwabo yikulinda kuphela bona ngazama ukukhulumisana labo bathi bona kule directive i-directive yangikhona lo minister kayazi into ehluphayo ukuthi mina ngiseparliament ngiyawazi umthetho siyakwazi ukuthi nxa sokungene okunye ngbeni sokuphume u-government gazette siyabe sesikwazi ukuthi kulokhu zwelokhu sokuamendwe lokhu kwathi